Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamkela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 9 zibandlela 2024 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje
ukumemetheka kwemkhuhlane wesifudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera.
Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera.
Sizwe umeya ekhupha istatement yokuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathesi singakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera. Njalo abantu abadlula i-5,000 noma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe bele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Ikhansili yeHarare isilaye ezisebenzisayo hlohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane. Abantu abayithumi abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba uphume imbiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba esebenza ebesenza imisebenzi yakhe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izikolo zivula namuhla ngesikhathi ilizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo sekholera. Umphathi ntambo ogatsha lolumnumzana Torirai Moyo utshele iStudio 7 ngeviki edluleyo ukuthi basebenzela ndawonye labaphathisikolo ukuthi abantwana bavikelwe emikhuhlaneni efana lowekholera. Sixoxa lomnumzana Themba Kuye Moyo owenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe.
Lezikhalazo eziningi kakhulu kodwa isikhalazo esiqakathekileyo sakuqala liholo lababalisi. Uhulumende usinikeza iholo elincane kakhulu eliyinhlamba. Sibuye sikhangele ukuthi kubhajethi eka-2024 eyaphawulwa ngumthuli Ncube wakhweza umthelo ngendlela esabekayo. Esikhangele ukuthi nxa silokhu esihola inhlamba le esiyitholayo ngozibandlela kathesi izisebenzi ziyabe zihamba zingela lutho emakhaya. Ngakho thina njenge-athuzi sithi ababalisi kabanikwe iholo eliqalela $1,260.
Ngelikuchazayo konke lokhu, pho lilungiselele ukubuyela emsebenzini na?
Ngenhlamba ekade siyithola akula muntu ozilungiseleleyo. Kodwa-ke sithi-ke ebabalisini kabahambe ezikolo. Bengafika ezikolo uhulumende sesimbhalele incwadi yokuba sifuna malini njalo siyifuna kathesi ngoJanuwari. Ngokunjalo sithi ababalisi kabahambe ezikolo bafike behlale ku-assembly kumbe bayehlala ema-staff room abo. Nxa izikolo zingela ama-staff room bazihlalele nje emthunzini kungabi lo msebenzi omunye abawenzayo okhangelelwe lokufundisa. Uhulumende aze asinike isiqiniseko ngokwenza isimemezelo sokuba i-$1,200 esiyifunayo uzayifaka ngoJanuwari. Lokhu kuzasenza kusinikeze igunya lokuthi ababalisi bayisebenze. Okunye kusenza sikhale kanje sikhangele ukuthi ababalisi bangabazali. Izikolo ziyavulwa manje kudingakala imali ze-fees.
Sibona sekuqhamuke umkhuhlane we-cholera endaweni eziningi elizweni leZimbabwe. Lina njengababalisi lokhu likubona njani ngalesi sikhathi kuvulwa izikolo? Livikelekile njalo abantwana bavikelekile na?
Ukumemetheka kwemkhuhlane wesihudo i-cholera kusitshayisa ngovalo kakhulu ngoba kumanje izikolo ziyavulwa. Uhulumende kalahlelwa lufakileyo olutshengisa ukuthi abantu baphephe ku-cholera. Lokhu kusitshengisa ukuthi kalandaba labantwana besikolo, kalandaba lababalisi, kala ndaba labazali kumbe sithi izigaba lapho kuphuma khona ababali abantwana lababali sibona ngoba kumemetheka kwemkhuhlane wesudo besikhangelela ukuthi uhulumende uzahoqisa kancane ukuvulwa kwezikolo azaza abe lohlelo aselulungisile ukuthi abantwana nxa besiye ezikolo lababali sesikolo bavikelekile.
Umnumzana Themba kuye moyo usebenza lenhlanganiso emela ababalisi Amalgamated Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ubexoxa ecingweni le Studio 7. Ikansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo zohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume utshele intatheli izindaba ukuthi ubone kufanele ukuthi athathe lelo nyathelo ngoba lomkhuhlane soludubo njengoba izikolo zivulwa namuhla. Umansipala obhekane lenhlupho ezininge ezibangela ukusabalala kwekholera ezigoqela ukuduka kwempompi zamanzi ezidonsa amanzi ezambuzini, ukungatholakali kwamanzi ahlanzekileyo aphuma ezimpompini kungenxa yokuvalwa kwawo kwesikhathi eside, ukungabuthwa kwezibi lokunye. Ukuhlaziya lolu daba iStudio 7 ixoxele umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residents Trust umnumzana Albert Mazula.
Ngodaba lwekholera eHarare sizwe umeya kupha istatement yekuthi bazazama ukuthi baluqede lolu dubo lwekholera njalo babize izisebenzi even ezikuholiday. Okwakhathe sisingakhangela kulabantu abadlula i-150 asebefile ngekholera njalo abantu abadlula i-5,000 loma inkulungwane ezinhlanu ababanjwe ebele kholera ngesingathi kuHarare Metropolitan.
Lina njengezakhamizi zeHarare liwabona njani amanani lawa abantu asebethinteke ngekholera?
La ngamafiga esabisayo kakhulu. Esikubonayo thina ukuthi ama-statement akhulunywayo la ngama-statement nje ale action endutshwana ngoba kunengi sihluphana leHarare Council lomeya ngodaba lwezinto ezivangela ikholera. Singakhangela kathesi kulemfanekiso ebibhoda itshengisa ukuthi ama dumping sites edolobheni phakathi ikakhulu kwaKorezente Street lako Copacabana ingcikeza ibuthene okokuthi impukane, imiyane, amagundwane kuyagcwala khonapho. So ikholera ngeke yaphela nxa ingcikeza leyo igcwele lasemalokitshini ngoba abantu labana abakumele bathwala amabhini kwesinye isikhathi kababuyi. Nxa bebuya kwesinye isikhathi bahamba ebusuku abantu besalele, abantu begcina besiyalahla ingcekeza esemabhinini endaweni ezingavunyelwayo. Lokhu kusenza ukuthi ingcekeza gcwale amalokishi.
Udubo lwamanzi alongezeleli na udubo lokusabalala kwekholera?
Singakhangela amanzi amapayipi amaningi asemadala kakufakwanga amatsha, amanzi ayavuza, amanzi malutshwana. Kwesinye isikhathi kafiki ebantwini, abantu bayaqeda iviki lengxenye abantu bengatholi amanzi. Ngapha besithi bantu gezani lihlanzeke ligeze amanzi ajulukayo kodwa ungageza njani amanzi akhona evele engekho. Idaba lokuthi abantu kuthiwa khona bayathathelwa bayagejelwa izibholane abantu besiya esibholaneni ukuya kukha amanzi edolobheni yikuthatha amanzi ngendlela ebuhlungu. So ukuthi amanzi lana liwasebenzise ngendlela yokuthi lithi liyageza amanzi agelezayo kuyahlupha. Liyabe lifuna ukuseva amanzi lawo liyabe liwathwala.
Nxa sikhangela udaba olwamasiweji lumi njani njalo lithinte kanjani ngalo?
Singakhangela amasiweji amapayipi amaningi athwala isiweji ngamapayipi akudala esingathi sele 15 years or so kulodubo lamapayipi adubukayo kule ndawo esizaziyo ezilamapayipi ahlala edubukile amasiweji engena ngisho ezindlini. So ikakhulu nxa izulu linile amasiweji lana kutsho ukuthi amanzi lana azageleza abantu bagcine besiba lomkhuhlane wekholera.
Mkhuthazo bani elingayipha umunicipala wase Harare?
Ikhansili gayikhangele ikakhulu amanzi, banelise ukupha abantu amanzi isikhathi sonke. Amasiwa gabalungise amapipe lana adubukile ukwenzela ukuthi kungabi la mapipe amaningi isiwa ihlale igeleza endaweni ez abantu. Njalo amabhini kathwalwe ngesikhathi besiba leqiniso ukuthi wonke amasayitsi lana aziwayo agcwele ingcekeza. Isebenzi zikakhansili gaziwathwale gazithwale leyo ngcekeza. Kungaba njalo sibona kungasebenza. Gasifuni ukukhuluma nje kodwa kumele ukuthi kube le action. Izakhamizi ziyafisa ukusebenzelana lo khansili ukuthi izicede, kodwa into ekhona ukuthi lapha sidlala umacatshelana. Ukhansili ukhuluma ngomlomo kodwa thina sikuground sibone ukuthi okukhulunywa ngokhansili kuground.
Lo ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi eHarare Residence Trust umnumzana Albert Mazula esixoxela ecingweni eseHarare. Ibandla lezanu PF lithi lizanqoba kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa ngoNhlolanja. Lithi isiqalile imikhankaso yokhetho lolu ezigabeni ezijiyeneyo eZimbabwe. Ukhetho lolu lwenziwa kulandela ukuxotshiswa kwamalunga edala lephalamende lamakhansila ngumnumzana Sengezo Chabangu, othi ungunobhala jikelele webandla le-Citizens Coalition for Change. Sixoxele ngodaba lolu lomnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu PF.
Thina njengabantu abebandla lezanu PF esizele sikwazi ukuthi abantu baphathwa njani, njalo abantu ibandla lezanu PF labakhululayo siyakwazi ukuthi ebantwini abantu bezazi bebaye bayasithanda, njalo nje ama-development esiyayenzileyo bayawabona asobala, njalo nje izikhalazo zabo bakwazi ziyafezeka ngokulalela esiyabe sikwenza thina njengendaba lezamphela. Ngakhangela endaweni ezikolo kube ndaweni yemgwaqo wendawo ekwakhiweni kwendawo yabamayeni kwendawo yokulima, izamphela izobe iyakhokhela kukho konke lokhu kuthi ebantwini ilizwe lakhiwa ngabanikazi balo, asisebenze ukuthi ndawone ukuthi lwamazwe esilawo ebantwini ukuthi ibandlavelengekabo
ye. Kodwa kulabanye abantu abathi ababoni lutho, ababoni kusenzakala konke lokhu elikhuluma ngakho baba Inkomo. Singakhuluma ngabantu bemaphandleni abanye bantu vele abaliboni lokulibona, kambe kuliqiniso konokho?
Uyabona ukuthi into ekhona umuntu angakhethi ukuthi kakhulu ukubona athatha ukazethe amehlo entweni ezelithi egcini, akunanto ngamenza. Kuba umuntu ekhetha ukuthi vele angafuni ukuthi angenzi so entweni azuka azezonke izenzakalo, ngoba khonapho abantu bazathi akunanto ezenzakalayo. Ukuthi khala umuntu wakhonapho ehambe emgoqweni omuhle owenziwe uhulumende asuke laphana ayisonge ezinzinto lapho uhulumende athuthukise khona. Yebo, yengabe ukhona okuntu ngabe uhlupha but ungahluphi izimbabwe yakhona yodwa. Ungakhani ukwenza amagetsi anolakhala ukuthi ye amagetsi, amagetsi ahlupha ze-Southern Africa yonke. But everything thina singabantwana bezimbabwe ekwenzeni kuyayenza. Akuna muntu ongasuma ukuthi kulo muntu osekhe wafa ngemdlana kumbe kule sigaba esibi abantu abakhokhona ngemdlala uhulumende uyabalekela abantu. Abantu babengafuni nje kuphela, kodwa ungakhayela nje ukuthi umuntu uyabekhala esuphi nenhlelo ezikhona ezifakwa nguhulumende ukuthi wonke umuntu aphile akhululeke. Kube nendlela futhi ezokuthi umuntu yena yedwa ngokwakhe usebenzela ilizwe afike kusiphi isigaba ufuna kuphi.
Kodwa siyakwazi Inkomo ukuthi phela umuntu ngumuntu, nxa ukuthi esola uyasola phela. So ayisikho khona ukuthi bekumele besole bethi hayi lapha hayi asiboni lutho lapha.
Kodwa inhlelo zigcwele ezikahulumende akhulume iqiniso. Ungathalaza nge-constituency nge-constituency abantu ngabaveze sobala ukuthi yikuphi abangaboniwe. Uzafana ukuthi uhulumende ovele ikona. And abantu nga bekhangela bona kumbesikeebasithi bazabona umuntu wezamphetho obuya lapha a-a inhlelo zabo seziya ngo-councilor, seziya ngo-m p, seziya ngama-government department, sinabo-d a ezindaweni, sinesebenzikahulumente ezindaweni, abalimisi bakhona ezindaweni, abakhangele lokhu lalekhana bakhona ezindaweni, bonabo abantu abathunywe ezikumele owezamkhiyo abasebenza bebona ukuthi izivumo zezamkhiyo ebantwini kufanele zichume kanjani. So labo bantu bakhona ku-ground, so nxani bengathalazi, abathalazi batho ukuthi lo asimboni kumbe lo asimboni, uzakumela isandla sakhoumele sivele sikhona sendithume ebantwini.
Lo ngumnumzana Malaki Nkomo kubandlala ezano PF. Sixoxe njalo lomnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lomnumzana Sengezochabangu ekubandla le-Triple SIM.
Ngempela iqalile ikhampeyini i-weekend nale edlulileyo, ilontshiwe ikhampeyini yephelandaba Chabalala, ilontshwe laphana emagrosa eChabalala. Ubekhona unobhala, ubekhona le-leadership yakhe yonke nje, kakhulukazi i-leadership ebest ngapha koBulawayo, hayi bebekhona, bekugcwele abantu. Ngizokuthumela ama-videos ma ungabonanga. Uzonanzelela ukuthi ipolitiki yethu kakhulu ibithanda ukuqina emuntwini, iboniswe umuntu oyi-one. Inhlangano ithi revolve around umuntu oyi-one. Kodwa into eyenziwa ngunobhala uzama ukubisela or uphezu kohlelo lokubisela inhlanganiso kulokhu okuyikho esingathi ngesilungu ngama-founding values, principles and objectives. Ukuthi kumele kube about abantu, inhlangano ngeyabantu, ukuthi abantu balezidingo abazidingayo, balezinto abazifunekayo empilweni zabo. So bekhumbuza umphakathi ukuthi ma umuntu esiya eParliament uhamba ukuyalimela, uhamba ukuyalikhulumela njengeqembu. Yiyo icampaign esiyiranayo kwenzela ukuthi abantu ma bebuya back ngemva kokuthi sokuwiniwe, njengoba sikhangelela ukuwina, babuye back babakhumbuze njalo ukuthi hawu liyakhumbula that day last tempisa A, B, C, D.
Singathi ke baba Phugeni unobhala jikelele lapha ubekhankasa isithini?
Yiyo icampaign eranwayo ukuthi abantu bathande iqembu, bavotele iqembu ngenxa yalokho elikumeleyo, hhayi ukuthi likhokhelwa mbani, hhayi ukuthi kulobuso bukabani, kodwa ukuthi iqembu limele lokho nalokho 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 yana. Yiyo-ke umkhankaso aphezu kwawo, ngoba siyazi ukuthi empilweni abantu bayabuya, abantu bayahamba, abantu banesikhathi sokukhokhela, abantu ukukhokhela kuyahamba. Kodwa iqembu kumele lime lazakale ukuthi liqembu labantu, limele abantu ngaso sonke isikhathi.
Lo ngumnumzana Khaliphani Phugeni osebenza lomnumzana Sengezochabangu ozithi ungunobhala jikelele we-Triple SIM. Ngasenelisanga ukukhuluma ngokhetho lolu laba kucelele TRC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa ngoba bebengaphenduli omakhale khukhwini. Okwamanje wothi sizwe abanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo ngabahlangana lakho empilweni.
Sanibonani balandeli wa-Studio 7 nabasakazi bonke abaka-Studio 7. Mina igama lami ngubusizwe Sibanda. Ngimzwile laphana uChuma uGolide loNcube bephikisana igugu lawunti laphana, sizwile mpela ukuthi uChuma ukhuluma nganangaze akhahliza amagwelo ngento ngekho lawo oyizwayo ethi ngumuntu omdala ukhuluma into engasebenziyo. Yamagama yangalihlaba kakhulu yamagama athi bona bajiwa unkomo kuleyo Zanu P F abakuyo, sengathi unkomo wabashiyela ukuthi bebethengisa abantu. Into ekhulunywa nguChuma laphana kuleya minyaka ukuyo ayihambisani naye, le nto idifendayo ayikho. So kuyadingeka ukuthi imibuzo enyimini ayiphendule imibuzo, hayi ukuthi nje beloku ehlahlatha iganga njengantu ayikhona into eyikhulumayo ezwakalayo nezihlahlathela nje kube ngumuntu omdala. But asibadinga abantu abafana laboChuma emphakathini, because iba abantu abathengisa abantu, shouthi kulabajabula uma bebona abantu besayihlisa inyembezi zegugrawunda lesisikhathi. Because aso nkulume ngakhulunywa ngumuntu omdala leya, umuntu omdala olabantwana oyazi isimo segugrawundi sayenza njani, bese khuluma ngalolu hlobo. Hayi
Studio 7 elinjani sangazi nabalaleli. Yayi siyaphila Studio 7 ish. Yazi ngizwa ubuhlungu kancane uma ngabe abantu abafana nabo Chuma bekhuluma ngendlela le abakhuluma ngayo. bekhulume ngathi azange khona ongazi akwenzake akwenzeki lutho yonke into ihamba kahle abantu bephezulu kwesihlupho lungaka phezulu abantu bethwele izima kangaka mina umbuzo enginawo ebantwini bakithi ukuthi abantu bakithi akukafiki yini esteji sokuthi badayi sokwanele ngoba sesikhale kwanele kunini sikhala labo laba kunini bekhuluma into ezingakhulumi ezingaswakali kunini izani khona embusweni ngoba angeke izitshintshe vele angeke izitshintshe ngeke izitshintshe nelabo uthuma ngeke bazi batshintshe lokho abekwenzayo ngoba bona bayahla bayasutha bona labantwana babo so abanandaba nalutho yikho izani engakhona inandaba lamuntu so thina singabantu singumphakathi akukazweli yini ukuthi sithini hayi sesizwile akusamelanga lokhu kwinto kuqhubeke sokumele sibeni lesenzeni siphakameni sikuphakamele lokhu kwinto kusitophe akukafiki yini ngithi singabantu asikeze ubuhlungu obaneleyo yini
akhona lihlazo lelilezwa nguthaba khona lokhu kuba usufuna ukutshaywa ngabantu awubonti ikuzondisa ngabantu nje lokho abantu befuna ukukutshaya phambi kwamakhamera uthaba ngulaba no mani ayi 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 awuthaba ngabafana abancane kabalimi mani uwe uzofuna ukutshaywa ngabantu ukucanti kuhle kunkwana kumvela ihlazo vele emphakathini hayi into mangaso yakho kaso yakho ma usakuthi ma eqinise ukuthi uyipolitician akavule yakhe iparty afake iface yakhe khona kunkwana ku-adresa abantu ababili kodwa lihlazo leli mani lihlazo labothaba mulia efuna ukusebenzisa ikhanda likachamisa ngenkani waye ngasebenzisa iface yakhe iface yakhe inisolali phela it's not easy ukuthi usebenzise iface kachamisa ngenkani vela kuvumelekanga selegali lento ezwa izeki liya kubilizwe lomthetho vele izeki bibotshwa isiyejeli kubilizwe lomthetho even amakhoti konke amajaji konke bekubotshwa kusiyejeli yekhe isebenzise iface kachamisa ngenkani ele yakhe ekuyithathela iface kachamisa ethathela iface yakhe hayi but loko kwenzakala kithi hayi kwenzakala ilizwe lakithi hayi akuzwisiseki alihlazo kodwa sisezobona okunye lapha ezibe nguchamisa bemthathela iface yakhe ngenkani
kunjalo kubi kwelakithi ngoba ipolitiki yethu ihamba ngolunye uhlobo ihamba ngonyawo lwenwabo sinama opposition parties amaningi kakhulu ezweni lakithi okumele ukuthi asize kakhulu agijime phambili alungise ilizwe alungise nalombuso obusayo kodwa siwabone ama opposition parties lawo egijima phambili njengabantu abaregistarayo bathi bazolungisa bazophikisa nalebandleli busayo for izinto ezimbi manje siyabona izinto ezimbi zonke ziyenzakala ama opposition party athule bonke nje asazi ukuthi kanti umsebenzi wabo yini kanti kungani bona bangaya phikisane nombuso lo obusayo khona manje sibhekane nombuso oyi-1 opposition party eyi-1 SCC kuyona kuphela e-opposition ephikisana nalombuso lawa amanye amabandla amaningi more than 14 athule nje asigebhele emgodini kanti kungani maso kufika amavoti seniqala ukuvela ngaphandle lithi lina elizokwenza okungcono lizokwenza okungcono kanjani ngoba lihlulweka nokuthi lilungise nikhulume likomplaine lemilingo lesiyibona isenzakala kwelakithi into engozikhuphuka amahlayana yonke into yi-corruption kuma-department e-government ngama-corruption konke lokho linalokubona okona lizofuna amavoti ngesikhathi samavoti lithi ye lizosiza kanjani abantu ngoba lihluleka nokusiza khona manje before amavoti abakhona ukuze liphakamise amazwi enu no-government alizwe ukuthi lingama-opposition party manje nithule nani songathi selathengwa yiwona lo mbuso wobusayo lidla nawo ngoba lisize akunanto elisiza umphakathi aliphikisi next lithule nje kuphela kanti yini ngani ma-opposition party aphikisayo ayeke liphakameni lizibonakalise
awusicela lisihlaziyele like libuze ebantwini laba bezana ukuthi kanti ma abantu besenzana kanje suka kuhamba njani mhlaba wonke jikelele ngenganjelani alikupost ebantwini abantu bebona into ezenzakala ebhoda abantu bebanje inkunzi ilanga lichisa bebulawa kanje alikubhekana
Labo ngabanye babalaleli be Studio 7 besipha imibono yabo. Abantu abachiyeneyo basole okwenziwe ngumphathi ntambo ezomvikela umnumzana Lloyd Austin ngemva kokuba kuphume imibiko ethi umsekeli wakhe ubengakwazi ukuthi ungeniswe esibhedlela laloba ebesenza eminye imisebenzi yakhe. Umsekeli wakhe waze wabakwazi ngokugula kukamnumzana Austin ngemva kwensuku ezine esephume esibhedlela. Umongameli Joe Biden yena uthe ulokhu esethemba umphathi ntambo wakhe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Tim Moringai olilunga lebandla le-CCC eNorth America.
Into esimele siyinanzelele yikuthi u-General Austin lisocha-socha. So, abantu abanjalo ababesesocheni vele they are not people who give you a lot of excuses ngesikhathi eziningi. So, mina ukubona kwami lo ucabanga kwami yikuthi ubekhangela ukuthi impi lezi ezitshisayo ezeGaza, le-Ukraine, langaphi ngaphi, all over the world, okumele khona abe-responsible. Bekuzakhathazwa ngendaba zokuthi yena segula. And then okunye ukucabanga ukuthi mama socha egula, you never hear anything of complaints. Ngoba bona bafundiswa ukuthi their personal problems are not national interests.
Ubona sengathi okwenziwe ngumnumzana Austin lokhu bekulakho ukuphazamisa ukuvikeleka kwelizwe na ngalesi sikhathi kulezimpi endaweni ezichiyeneyo.
Ukuthi obesephambanisa ukuhamba kwe-department yakhe lo mongameli welizwe uBiden. Hayi, mina mbona ngathiwa there's a unwritten rule ukuthi ngiyabona umongameli welizwe ubekwazi, but ukuthi ubetshelwe officially angikuboni, ngoba ngiyakwazi ukuthi engikhulumileyo kuqala laphana ukuthi amasosha they deal with the different rules to the game of life. Ukuthi kuzaphambanisa i Department of Defense angiboni, ngoba siyakwazi ukuthi eAmerica lapha kulabantu abaningi kule joint command chiefs, kulama secretary of defense, ama deputy secretary akhona. So yena umuntu oyedwa who is a decision maker, and I think khonapho ubecabanga ukuthi indaba ezikhona kathesi they are just fluid, so akula nkinga yokuthi engatshela abantu ukuthi yena usegulile.
Umnumzana Tim Moringai lilunga lebandla le-CCC ubexoxa le-Studio 7 eseNorth America. Lilalele emsakazweni we-Studio 7 e-Voice of America, sisakaza sise-Washington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukanike sihlobo, sike sizwe ebezi ekhokhela kuhlelo lethu lwanamhlanje. Izikolo zivulwa namuhla ngesikhathi lizwe likhangelane lodubo lomkhuhlane wesihudo esekholera. Ikhansili yeHarare isilaye izisebenzi zayo ezohlangothi lwezempilakahle ukuthi ziphindele emsebenzini ngokuphangisa lanxa zikukhefu ukuze kuzoncedisanwa ukumelana lomkhuhlane wekholera. Silu gqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngutabo kancube.